Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 29 kuNtulikazi 2022 nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition bathi bethuselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi belungiselela ukufola emigwaqweni. Bayakhala abantu ngodlakela lwezombusazwe. Kuhoza Fridays lomculi uRobin Mlawuzi waziwa ngegama elithi Mamozi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition bathi sebelobele amapolisa bewazisa ukuba bafisa ukufola emigwaqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho nangokwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende. Benza lokhu ngesikhathi besithi bethuselwa ngamalunga ebandla elibusayo okwenze bavala amahofisi abo eHarare izolo. UMavis Khama usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso le balelwe ngamapolisa ngeviki ephelileyo ukuba befole emgwaqweni beveza ukufuthelana ngalokhu lokunye okubahluphayo eZimbabwe. Umthethwandaba wathi kumele belandele kahle iziqondiso zomthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ukuze bafole emigwaqweni. Umnumzana Peter Mtasa, umgcini sihlalo wenhlanganiso le, uthi
the police has called us for a meeting. This time around, we've complied with everything that the police and the magistrate court said we had not complied with in the previous notification. We do not expect the police to bar us anymore, for we have complied with the law. We are expecting to proceed with the exercise of our constitutional rights as guaranteed under Section 59 of the Zimbabwe Constitution to peacefully protest and to petition the Zimbabwe Human Rights Commission in the Parliament of Zimbabwe.
Amapolisa asesibizile ukuba siyehlangana lawo. Sikulandele konke lokho umantshi kanye lamapolisa ababethe sasingakulandele encwadini yethu yesicelo sokuqala. Amapolisa ngake asalela ngoba sesenze konke lokho okumele sikulandele. Sikhangelele ukuthi sizoqhubeka ngokutshengisela kwethu. Sisenza lokho esivunyelwa isisekelo sombuso phansi kwesigaba 69 sesisekelo sombuso. Ukutshengisela ngokuthula.
Umthasa uthi sebesethuselwa ngabakubandla leZANU-PF abacatshangelwa ukuba babuye izolo emahofisini abo batshona bezihlalele ezimoteni phandle kwaleyo ndawo.
We are very disturbed by this development. We expect the police to ensure that we are not harmed. We expect the Zimbabwe Republic Police to ensure that our offices and our staff are not disturbed in any manner. Ironically, this is what we are intending to protest against, and we do not expect the ZANU-PF and any other institution of the state to harm us for exercising our constitutional rights.
Khathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo. Sikhangelele ukuthi abasepoliseni bazobona ukuthi asilinyazwa. Njalo sikhangelele ukuthi abeZimbabwe Republic Police bazowalondoloza amahofisi ethu kanye lezisebenzi zethu. Isimanga ukuba yikho kanye esifuna ukukhonona ngakho kulokho kufola kwethu. Njalo asikulindelanga ukubona abeZANU-PF loba olunye nje uhlangothi lukahulumende besihlaselwa ngoba silandela ilungelo lethu elimunyethwe kusisekelo sombuso.
Umnumzana Tafazi kwaMgwadi ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi umtasa labanye bakhe baphupha emini libalele.
We are not surprised by those allegations, especially coming from a crisis coalition organization that has characters like Blessing Vava and Peter Mtasa, who are known for agitating falsehoods and spreading fake news across the world in order to gather relevance out of donors.
Akusimangalisi thina lokho sokukhulunywa. Kakhulu masikhangela ukuthi kuvela enhlanganisweni elenkokeli efana loboBlessing Vava noPeter Mtasa abaziwayo ukuthi bengabahlezi befafaza amanga emhlabeni wonke jikelele ukuze bajabulise labo ababasiza ngemali.
Okwamanje abakubandla le Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Scala, umnumzana Godfrey Sithole labanye bavalelwe estoksini besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kuthiwa abatshotshozela uZulu ukuba avukele uhulumende kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali, ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Umzimba wakhe lokhe usendlini yamakhaza eChitungwiza General Hospital. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC, uthi kuyamangalisa ukuba amalunga ebandla leli athwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi abalandeli abalitshumi lantathu ababotshwa ngesikhathi kubotshwa uSikhala loSithole bebesemthethwandaba eHarare.
Namuhla besedale ke le High Court, lapho ke abanye abangu-13 akade bayaphiya khona ngendaba yebhewu. I-court ipostpondiwe to i-ruling izaphiwa ngeviki ezayo. Njalo echikurubhi kulokhu kulo honorable Sikhala lo honorable Godfrey Sithole, siqhubekela phambili ngohlelo lokubana ke sincedisane njengabantu beZimbabwe ukubana ke kube le freedom yabantu.
USiziba uphinde wathi
lokhu kuvela ngenxa yokubana ke iZANU-PF esiphikisana layo ilokwethuka ke ngendaba ke yokubana i-TRCC sigcwele indawo yonke.
Abanye abakhulumele Studio 7 bathi kuyamangalisa ukuba kulelunga leZANU-PF umnumzana Upton Mashanyika olokhu engakabotshwa kulandela ukwethula umbiko kumabonakude esithi kumele umnumzana Nelson Chamisa lemuli yakhe bebulawe. Ibandla leZANU-PF kukhanya selimlahlile, lisithi kala ncwadi eziveza ukuba ngumsekeli walo. Unkosikazi Patience Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umangaliswa ngokwenzakala eZimbabwe.
Uhulumende kumele ezinuke amakhwapha ekuthini umthetho kumele usetshenziswe ngendlela efanayo, kungakhethwa ukuthi lo ngowebandla lithi, lo ngowebandla lithi, kodwa konke setshenziswe according to the constitution.
Unkosikazi Roseline Gwese owebandla le-Labour Economist and African Democrats yena uthi
uchapter 56 nomuchapter 67 we-constitution yethu ukhuluma yena ukuthi kona umuntu lo muntu nje ule-freedom yakhe of association.
Abakunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission lamapolisa bathi sebehlolisisa okwethulwa nguMashanyika. Igqwetha elilodumo unkosikazi Beatrice Mthethwa usanda kulobela inhlanganiso ezichiyeneyo lamapolisa ekhonona ngokungabotshwa kukaMashanyika. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi walile ukhuluma ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abantu abanengi eZimbabwe bathi bakhathazekile ngodlame olukhona elizweni. Bathi nxa kungalungisiswanga imithetho ekhangela ezokhetho, udlame lolu luzamemetheka omangalisayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amalunga amabandla ezombusazwe amanyane ngaphansi kombuthano we-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD akhuthaza abaphatheka kwezombusazwe ukuthi bengajojozeli udlame. Ekhuluma lentatheli izindaba olilunga le-POLAD umnumzana Lovemore Maduku utheba lenhlelo ezilitshumi lane zokuthi ukhetho oluzayo lube lokuthula njalo luqhutshwe ngemfanelo. Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi wezombusazwe, uthi nxa kuguqulwa umthetho kumele kukhangelwe le mbangela yakhona.
Kuqakathekile ukuthi sikhumbule ukuthi imbangela yokungabi lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe kayisomthetho, kodwa impande zalokho zinkulu kakhulu, zehla ziya phansi kakhulu. Imbangela yokuthi kungabi lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe iliqembu elibusayo lalaba abasikhangelele ukhetho. Nxa ungathatha le mthetho esilayo ukusuka ngo-1980 uyise kwelinye ilizwe, bafika babambe ukhetho olukhululekileyo, ngokuba ukhetho olukhululekileyo luya ngabantu, ingqondo zabo, hayi ngomthetho nje kuphela. Ngakho inkinga yokuswelakala kokhetho lekuleyo libandle lisesihlalweni lalabo abasikhangelele ezokhetho. Nxa siguqula imithetho kumele sikukhumbule khona lokhu ukuthi inkinga ibanzi kulo mthetho.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uthi abesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo sebekhuthaza uZulu ukuba ahlasele abaphikisayo.
Kulusizi njalo kuluhlazo ukuthi abantu beZimbabwe sebephila phakathi kodlame ngenxa yokuthi kuthiwa kuzaba lama-election. Thina singabantu esithanda ukuthula njalo iconstitution ilandele lokhu sibona ukuthi kukhombisa ukuthi ababusayo bayesaba ukudliwa kuyele muva ukuthi basebenzise udlame bezama ukuthusela abantu
kodwa ilunga lezana uPF umnumzana believe kaule uthi kukhanya ukhetho lomnyaka ozayo luzabe lulokuthula ngoba kuyiwo umumo okhona elizweni
singathi umumo wakhona nje olokuthula awotshengisela nje ukuthi ukukhethe lwakhona oluzayo laluzaba lokuthula futhi njalo bese ngikhangela futhi ama-proposals ayesenziwe i-government ukuthi yenze ama-amendments ku-electoral act mbona ngani nxa kuvunyelwana i-Pollard ihlanganisa ama-political players parties wonke okuvunyelweyo akwenziwe kulungele bona abantu beZimbabwe imbona ngani yonke into nje ihamba kuhle ngaphandle kokuthi nje abantu babekhuluma izinto ezingayisizo belama fears abo
umnumzana Elliot Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi okwamanje kusathule kodwa kwande ukuguquka ukhetho soluseduze
isituation kwezombangazwe siyibona ithule okwamanje kulungiselelwa ama-elections omnyaka ozayo singazi njalo ukuthi imali elilanga selisondela kuzabe kulokhe kuthule ngaleyi ndlela kwathi nge-experience esilayo sikhangelele ukuthi kuzoba lama-tensions azaba khona lapho sokuqaliswa ukukhampeyina kakhulu njalo ngesinanzelela lokhu kwakukhulunywe yiPhulati in terms of ama-recommendations apho singazi njalo ukuthi azalandelwa
akwaziwa ukuba kuzavinjwa njani ukuze kungabi lodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ningubathabile Masuku.
IZimbabwe School Examinations Council ibika ukuba namhla losuku lokugcina lokubhadala imali yemihloliso kwele Zimbabwe. Ukuze umntwana alobe uGrade 7 kufunakala amadola eMelika alitshumi kusifundo sinye ngasinye. Uze alobe uform 4, kufunakala inhlawulo engamadola angamatshumi amabili lane, 24 United States dollars, kusifundo sinye ngasinye. Abakusigaba sika form 6, kumele behlawule amadola angamatshumi amane, lasitshiyengalombili kusifundo sinye ngasinye, 48 United States dollars. Uhulumende wathembisa ukuncedisa labo abangenelisi ukuhlawula imali le ngesilinganiso sokungamajumi amahlanu lanhlanu ekhulwini, 55% kulabo abafunda ezikolo zikahulumende. UGainer Gumede-Saidi owe-Studio 7 uxoxe ngalolu daba lonkosazana Nomsa Dube ohlala eMatopo.
Iqiniso ukuthi akwaneliseki dadewethu ngoba kunje abanye abantwana basoze bebhali amazamanisi la. Uyabona ngoba yona imali yena leyo esiyiholayo thina ayivela ayifiki ndawo manje mase ngithiwa kubhadala imali engakeza manisi umntana ba yi-two three ilokuhambanisa yabo kunzima kakhulu lokhu okuthi kunje thina singabazali ugcina usugula i-stress ugcina uzungena imikhuhlane eminingi ucabanga ukuthi umntana angaye esafundi uyabona and kunzima kakhulu abantwana abaningi asezibebhali yikho kuliqiniso okukhulu.
Kodwa uhulumende uthi yena uyancedisa ngokuhlawula eyinye yemali khonapho i-55%. Akuncedini khonokho abazali njalo imali yakhona ayifundwanga akukhokhelwa nge-US dollar.
Yebo ngiyakuzwa dadewethu, ayincedisi ukuthi i-55% leyo ngizayithatha ngapha ngivele ngingayiboli i-45% yakhona kunzima. Naye uhulumende esiqhayele ukusinceda ngawuhle ethi abantwana kuyababhadalana ukuze lathi siphumule but i-55% ungayibhadala i-45% ngiyayikhathanga ngoba angiyiboni yabona ukuthi kunzima akunajisi ngiyayikhathanga so ayayinajisi ayinajisi umntanani uyakubona dadewethu kunzima lokhu kakhulu.
Unkosazana Nomsa Dube uhlala eMatobo ubexoxa loGainer Gumede-Saidi weStudio 7 esenathisa. Ulaptop namhla untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa labantu abajiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia lithi ele Ukraine lihlasele intilongo ye-Olenika e-Donetsk labulala amasotsha alo angamachumi amahlanu lantathu 53 azinikeze kubutho lakwele Russia esethwele nzima. Ele Russia lithi kulimele njalo abanye ababekubutho le-Ukraine abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Kodwa ele Ukraine lithi ele Russia libulele amasotsha la elidubule khona entulongo le sebenza amabhomba athiyeneyo. Lithi ele Russia lizama ukuvala isenzo lesi ngokubhomba intulongo le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezempilakahle sebevumelene ukuba kulungiswe ijekiseni yokwelapha abalomkhuhlane we-HIV. Ijekiseni le ibizwa ngokuthi yicabotegravir esetshenziswa okwamanje njengephilisi. Ijekiseni le izabiza inkulungwane ezingamajumi amabili amadola emelika 20,000 United States dollars ngomnyaka. Ukhatha lukahulumende olubona ngezamanani olwe Zimbabwe National Statistics Agency kumbe ZIMSTATS izolo lwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani e-census aveza ukuba ku-ward 20 ematopo kuhlala abesilisa kuphela. Abantu abaningi basele bekhuza umhlola kuliviki kulandela okwethulwe kumpumela ye-census enziwe lolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezedluleyo eveza ukuthi ewadini le umuzi wezinsizwa. Abanye bebesithi lawa ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene. Kodwa kuncazelo eyiphe izolo iZimstats ithe isizathu yokuthi uward 20 kusemlageni. Ithi abesilisa abahlala kuleyo ndawo bangamajumi ayisitshiyangalombili lanhlanu 85 njalo kabagxilanga kuleyo ndawo. Kusensasi ka-2012 iZimstats ithi kule ward kwakuhlala abesilisa abangamajumi phose amahlanu 49 labesifazana abalijumi lanhlanu kuphela 15. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomfundisi Andrew Stone Sibanda ohlala ematopo yena othi ngempela leli liqiniso kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho oledluleyo kuwadile.
Uward 20 wakreatwa uphakathi kwamapulazi aphakathi nxa uhamba kwamgwaqo wekhezi. So iward yakhona ayifani labo ward 23, labo ward 24, labo ward 25. Uward 25 bangapha komthwakazi kulabantu abaningi kakhulu, futhi ayifani labo ward 16, ward 17 okungamakhaya. So kusemapulazini nje kusemlageni imizi yakhona mbona ngani ingu 25 imizi oso nxa ngicabanga kahle ngamapulazi nje ukuthi imizi yakhona into egaga. Futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona iZimstats bekungabantu abahlala emlageni abekusinkumo, ngoba abanikazi bamapulazi lawo bahlala koBulawayo, abanye bahlala eGwanda. Kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi yena leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sekuvotwa abantu abangaki, ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lempumela yama-election sibe sesiqathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu.
Ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi?
Yekuthi sikubambe khonokho sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela ke bese sibone ukuthi anti wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka. Kuzamele ukuthi-ke kuzasinceda thina ngabe si-analyze ukhetho ukuthi sibuyele siyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe kusekutholakalise kunabanye abantu amanumber sefike ku-500. Kuzasinceda khonokho. Ngoba wathi sibe ngiqinisa ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini ukuthi gaga imizwe yakho.
Wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani? Sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMath South kuzokuthi iMath North.
Kukhona ku-Chairman's. Inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokho esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula ezinemthethweni ukuthi kube lamathuba ukuthi kumonithwe indlela indlela ye-census. So nxa sekuphume kwabanje nanxa siza kukhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years. Into yakhona kayisiphathi kahle, kodwa-ke kakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane, nabi le Mathekeleni ne-South saqhubeka sithole okuncane, iHarare izaqhubeka ithole okuningi. Kanti njalo futhi sikhangelele nekukhethweni ukuthi siyathola i-delimitation eprocess yama ukuphawula izigaba esithiwa ngama-constituency sizasala sesibala utshwane.
Lowo ngumfundisi Angiston Sibanda ohlala eMatobo. Ubexoxa lo Ntungamenigomo weStudio 7 eseMatobo. Okwamanje sike sizwe ke umlalelo yedwa ekhuluma ngakhonokho ke engakhuluma ngakho, sike sizwe ke i-listener yethu yokuqala.
Sithe seven linjani basakazi abahle? Hayi, siyabonga, siyazizwa indaba. Bengithi kubafowethu laba baseBotswana leGoli abayelokhu besithi thina sihambe siyovota esisekhaya, bethi sihambe siyovota bona bekhuluma beseBotswana lakubo South Africa, kathi bona indaba bengabuyi bezovota. Bona indaba bengabuyi bezovota, ababuye bona bezovota. Ayikhonto bebesitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la. Thina kwakuvota lokho, hhayi asisakungeni lokho. Siyavotela bani? Kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakazi akusela. Izaphula ngikhona yaginywa izanu, ngeke size siyivotele. Sesizama imthwakazi. Ye, sesizama ukugxila kiyo bese-ke.
Ye, lo-ke umlaleli weStudio 7. Sike sizwe-ke okunye siya phambili, sizwe iWords of Friday. Kuliviki uhlelo lwethu lweWords of Friday. Silomculi wakoBulawayo ocula ingoma the Afro Traditional and Contemporary Music, uRobin Mlawuzi. Wazakala kwezomculo ngegama elithi Mamozi. Asizweni ixoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Sasakala ngokugida kumagama agida emgido etshiyeneyo kulezi nsuku uyacula njalo umfana kaMlawuzi uMamozi ngena phela Robi.
Mina ngihlala emakhandeni akoBulawayo eZimbabwe. Ngafunda emakhandeni primary, hayi ngabe sengisiyafunda lasemakhandeni secondary. Njalo mina ngihlabela uculo olwe Afro Traditional Contemporary Music, okutsho ukuthi ngathi kube ngasindebele ngathi music ehlangahlangeneyo elamasiko lokwenzakala ngesikhathi sakathesi.
Wathanda ukucula esemncane lanxa wayengacindezeli imculo yakhe. Polo na igama lakhe kwezomculo lithi Mamozi lithoni?
Into zemusic ngiqale ngisaseprimary, emakhandeni primary ngihlabela kukwaya. Kodwa la test bengiphusha ikarea yami ngiqale ngo-2020 ngesikhathi se-corona. ngase ngizinika ibizo elithi Mamozi. So ibizo leli elithi Mamozi lisukela ekuthini ubaba muvele eMalawi, umama muvele eMozambique, mina ngazalela eZimbabwe. So ngahlanganisa nje ama countries ama letters okuqala nje ukuthi Malawi, Mo Mozambique, ziZimbabwe ngase ngisenza igama elithi Mamozi.
Bomomukongo ayi ayi o ayi ayi o ayi
abaculi abaningi uMamozi wangena kwezomculo ngokuthindeka isizwe imiculo yabanye abahlabeleli.
Okwangenza ngahlabela ngathi ngabona ukuthi umculo namhlanje luthintshile luhlukile and abantu they are growing up and kulokunye osokusele emuva esingakuthathanga kathesi. So mina ngase ngisithi hayi njengabantu engangilalela Don Gumbo labo majayivana labo bonke abantu abasuke kudala abasi-inspirayo ngabe sengisithi ngcono lami umculo lolo ngilukhulise kodwa ngilulethe ngendlela engani inyakathesi engathi i-contemporary elobu these days. So kodwa ilokhu ile message eqinileyo njalo ilokhu lobuntu bethu bakudala.
To be a man out there, you gotta be a strong man. Kumele uzilwele uzoshayisana lento eziningi bo, abanye bazakulahla bo, abanye bazakushiya bo, bethi wena awunamandla. Phumelela, uzophumelela. Gotta believe in yourself.
Okwamanje uMamozi wenza izimanga kuzokwazi le Europe esebenza icula emazweni atheneyo afana labo Austria, Germany le Czech Republic lapho abamthanda ngamagama. Epheleni kwalo mnyaka uthi uzenza imidlalo yakhe kwele Zimbabwe njalo uthi ukhona amakhasini okuzilibazisa awe social media.
Kesi sizini sase Europe sengiqalisile amatho ami ngingapha kunde ngikhiphile album lamelisha elikuthiwa ngugijima and liyenza kahle kakhulu kathesi ngoba ilina liyalilalela njalo liyangisapota. Mina ngitholakala kuma social media handles ngathi ku Facebook liyadinga uMamozi, ku Instagram liyahamba kuMamozi underscore official, ku Twitter lakho liyahamba kuMamozi official, la ku TikTok ngiyatholakala liyadinga uMamozi. So bengithanda ukulibonga kakhulu ngokungisupporta.
UMamozi uqula akhiye bafume ngekhanda njengolutulo abalandeli bakhe. Nguye bese laye kuhlelo woza Woza Friday libe lempela sonto lithukela igama lamu Eza Jesus Band.
My tear for your Tuesday, yeah, yeah. Change your ways of living. You better start believing. This world is full of lies. Change your ways of living. You better start believing. This world is full of lies.
Yeah. And feel with that everything we need them provide. Yeah, beneath them make them profile. Oh Lord, Lord, get a job, them a pay no bills. But yeah, the life where we live is an option. Ay 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 ay, ay 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 ay. Even if them run away from the corruption, it happen them in another form.
Yes, kaba kakhulu Eza Jesus Band. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu kodwa singahambi sibone kade sikhokhela namhlanje. Ngaba inhlanganiso yeclassic Zimbabwe Coalition bathi bethuselwa ngamalunga ebandla leZANU PF. Sigqiba lapha uhlelo lwethu Oliver Lesayo ngukipsi Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.